akukaqondakali ukuthi amabutho la athunywe ngumongameli kumbe athunywe ngabanye. Nxa la mabutho ethunywe ngumongameli kusho ukuthi kulesitha asibonileyo asesabayo esenze ukuthi athi mabutho phumani lapho elihleli khona lingene emgwaqweni lingene ehlathini libheke isitha esinjengalesi lalesi. Nxa kuyikuthi asuye umongameli ngomunye umuntu kusho ukuthi ayisona isihlalo sikamongameli sesivelelwe. Sekhona omunye oselamandla okukhupha amabutho emgodini awafake emphakathini ngoba amabutho ahlala emgodini. So kungaba ngesandla sokunxele kube isandla sokudla kulesimanga esikhona umphakathi ongasaziyo. Ngakho kuqinisekile ukuthi abantu kumele baphakamise amehlo bazise ukuthi kwenzakeleni. Leyo nkulumo yonke umkhulumeli wamabutho othi into eyenzakala nsuku zonke asiyibekeni eceleni ngoba ngabe kwenzakala nsuku zonke ngabe lana lizange laba lo mbuzo. Akwenzakali nsuku zonke ukuthi amabutho angene emphakathini.
Yebo, sizwa kuthiwa kulokudonselana kubandla lezanu-PF omnankagwa labochiwenga, kodwa kungaba sokufike kulelo zinga yini elokuthi kungangenela ibutho?
Umhlola lo sesake sawubona kulelo, sesake sawubona kwamanye amazwe. Ungakhangela u-2016, ukhangela u-2017, kwaqala ngamarali kwaba le nkulumo ezinzima, kwaba lama-press conference, amabutho sekhuluma lomphakathi, kwaba lezinye izimangamanga ezithile. Ngakho ungabona amatanka lawana inganunu sezihambe emgwaqweni okuhamba khona izimota zabantu nsuku zonke. Kukhona umhlola okhona, kungabe kuyathuselwana, kodwa hayi ibutho alikaze lathatha inganunu langena emgwaqweni kungela mhlola. Nxa besiya e-trade fair kumbe ku-agricultural show besiyabonisa izikhali, izikhali ziyathwalwa ebekwa lapho ziyakhona, kazihambi ngamaviri aso. Njalo nxa amabutho evivinywa efundiswa afundiselwa kwezinye indawo emapulazini khatshana lo mphakathi, umphakathi ungaboni ukuthi kwenziwayo.